umthetho
umthetho wanikezwa ngomusi umusa neqiniso kwavela ngoJesu
umthetho
umthetho wanikezwa ngomusi umusa neqiniso kwavela ngoJesu
umose
wabone sihlahla sivutha wezwilizwi likhuluma kusona wakuqanga amadolo
umose
wabone sihlahla sivutha wezwilizwi likhuluma kusona wakuqanga amadolo
kusukela
ngaleyo mini wayenze intando kaThixo
kusukela
ngaleyo mini wayenze intando kaThixo
kusukela
ngaleyo mini wayenze intando kaThixo
Kwasukela
ngaleyo mini wayenze intando kaThixo
Phothina
singenkonze ngani ngusumandla
Phothina
singenkonze ngani ngusumandla
Tina
singumlilo futhayo ngulele ivangeli singumlilo futhayo ngulele ivangeli
Tina
singumlilo
futhayo
ngulele ivangeli singumlilo futhayo ngulele ivangeli
kabantu
bazocinga
ngulele
ivangeli bonke bazocinga ngulele ivangeli
kabantu
bazocinga ngulele ivangeli bonke bazocinga ngulele ivangeli
kabantu
bazocinga
ngulele
ivangeli bonke bazocinga ngulele ivangeli singumlilo futhayo ngulele ivangeli singumlilo futhayo ngulele ivangeli singumlilo futhayo Kulele ivangeli singumlilo futhayo Kulele ivangeli
kabantu
bazocinga
Kulele
ivangeli
bonke
bazocinga Kulele ivangeli
inkazimulo
Kuyakhanya inkazimulo